yeza baba Dube ngomcimbi womhlaba wezokuvakasha Osaka Tourism Fair kwele Japan. Kuvele kungumkhuba esiqhelileyo njengelizwe. Uyatshengisa umhlaba ngelizwe lethu, sigwabisa ubuhle balo, sitshengisa ama international tourism fairs endaweni ezishiyashiyeneyo eziningi ukuthi ilizwe lethu lilalokhu lalokhu abangasivakatshela bazokubona lasiyo into entsha. Okungabe kuqakathekile engxenye yesikhathini esikiso yikunanzelela lokho. Ngokubona kwami i-tourism ihlezi ilandela duze ngemva kwezemnotho lezombusazwe wesizwe. I mean iVictoria Falls, iKariba, iNyanga, iMatopo, umganga lenyamazana zendle esilazo kuma national parks ethu all over the country. Kuyahlala vele kuligugu elifuna ukubonwa ngathi umhlaba wonke owezivakashi. Akutshintshi lutho. Lokhuyana kuvele kuyimvelo ngama natural wonders. Awatshintshanga lutho ngokutshintsha kwelizwe over the time.
Ele Zimbabwe kumele lenzeni masiye ukuthi likhange phela izethekeli ukuze zibuye zizebona ezemvelo?
Indaba ilapha. Kukhona izinto ezithile eziyizo eziyisisekelo esiqakathekileyo esisekela i-tourism ezinjengendlela zokuhamba ngathi, ezinjengemigwaqo, ezinjengama-airports, ezinjengama-services atholakala endaweni zokuvakasha kuma-hotels and so forth. Konke lokhu engathi i-infrastructure esupporta i-tourism, esupporta i-destination ye-tourism. Kungani sokuntengantenga eminyakeni maybe elitshumi ngamatshumi amabili edlulileyo? Akusafanani lakudala. So kusenza ukuthi ukuthengisa kwethu i-tourism product yethu kungani kuba lobunzima, ngoba umuntu nxa ezavakasha uzibuza ukuthi ngizafika ngihamba ngani, imigwaqo yakhona injani, ama-services akhona njani. So kumele i-product yethu ithengiswe as a complete product. Okunye okuqakathekileyo kakhulu kumayelana lezepolitiki yelizwe, izivakashi ziyazibuza ngama-issues anjengedemocracy, ukuthula, istability, ukukhululeka kwabantu, into zama-elections, nobudlelwano belizwe generally lamanye amazwe omhlaba jikelele. Ngakho ngisithi i-Osaka ilithuba elikhulu kakhulu okumele lithathwe iZimbabwe ukuthi iye ezimaketha njenge-tourist destination.